maska ngelo mthetho lo omusha lo ufuna ukuthi ufakwe ulakho ukuthi uthwa uyanqabela ihlaniso ezimele ukuthi singabonakali ubhalo ukuthi supporting or opposing ama candidates nxa sikhangelele ngendaba zombusazwe. But nxa ukhangela i-constitution iyanika ilungelo kumuntu wonke. Nxa sithi umuntu siyabe sisho even umuntu olihlanga, nxa sikhangela inhlanganiso nxa sikhangela umthetho layo umuntu oyabe kwanisa ukuthi laye ephatheke kwezombusazwe ezepolitics.
Iselibhalele usomlomo wephalamende limcela ukuthi avimbe ilumthetho kuleli dale ungabunjwa. Libona esamukela yini isicelo senu?
Ukuthi uzasithatha isicelo lesi njengoba siyisicelo kuyabe sokuya ngaye kumbe ngokuthi yena usebenza njani. Kodwa thina siyabe lokho sikhangelele ukuthi laye hayi uzakuzwisisa laye kubone njengoba laye eligqwetha uzakuzwisisa nxa sikhuluma ngendaba zokuthi umthetho lo awuhambelani le-constitution ngoba yena u-constitution uyayazi umthetho laye uyawazi. So ulakho ukuthi laye ebone laye efake umbono wakhe nxa ekhangela ibhili leli elisephalamende kathesi.
Emthethweni kuvumelekile yini ukuthi lomthetho uphikiswe enkantolo lanxa nje ungakabunjwa usabunjwa kumbe kuyabe kumele ubunje upasiswe kuqala then abantu sebengaya ke enkantolo ukuyawuphikisa?
Kukabili into ngamili ulakho ukuthi abantu bephikise ukuthi nxa singayenzwanga okusemthethweni. Say for instance, khathesi nxa ungakhangela ama-amendments afakwe nguminister during i-committee stage, umthetho lo uguqulwe kakhulu watshintsha watshiyana le bhili elahanjiswe ebantwini kwenziwa ama-public consultation. So kulakho ukuthi umuntu ethi hayi umthetho lo kuphambanisiwe lokho okusha lokho kufakwe nguminister kumele lakho kuhanjiswe ebantwini kanje kuhambe ku-public consultation. So umuntu ulakho ukuthi ehambe emthethwandaba ezama ukuthi kuke kumbe umthethwandaba ufake isinqumo mayelana ndaba lonalo. Okwesibili ukuthi hayi umthetho uzathuzwe uphelile then umuntu ulakho futhi ukuthi ehambe laye enkantolo emthethwandaba especially constitutional court ukuthi laye ifake isinqumo ikhangele umthetho lo ukuthi umthetho lo uyahambelana na le constitution yethu.